Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 5 kuNtulikazi 2020 nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, liyakhuphuka inani labantu abalomkhuhlane we COVID-19 eZimbabwe. Kanye lababulawa umkhuhlane lo.
Umkhuhlane lo sesisethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha
ibandla leMDC Alliance lithi yakusekela okumele kwenziwe ngabanye abantu eZimbabwe abathi ekupheleni kukaNtulikazi bazatshengisela emigwaqweni befuna ukuthi ibandla leZANU-PF liphume embusweni.
Kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle, kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela bukhokheli obukhona.
Abakubandla leZANU-PF bathi umbuso kawuthathwa ngenkani.
Ukuthatha umbuso kumele kube into democratic, into esemthethweni.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umemetheka ukwethusayo umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe okulabantu phose abangamakhulu ayisikhombisa 698 asebehlolwe batholakala belomkhuhlane lo kusukela ngombimbitho lonyaka. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula amathumi ayisikhombisa 73 abahlolwe batholakala belomkhuhlane lo izolo. Kusukela ngesikhathi kuqhamuka i-COVID-19 eZimbabwe sokulabantu abafika phose amakhulu amabili 181 asebasila. Abayisificaminwembili 8 babhubha. Sokwahlolwa abantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi ayisificaminwembili 78,476 eZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abedlula izigidi ezilijumi lanye 11 million asebabanjwa umkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabethuswa umkhuhlane lo uNumzana Ansa Malinga ohlala eziqalabeni elubhane.
Sesilindele igodi kuphela kulanto esingayenza. Ukusala kuphela ukuthi sithembele kuNkulunkulu ngoba lokhu ngazo kuyazivikela. Kwehlula amakhiwa abantu abalezimali kodwa nampa bayaphela ubunemba kuthina siyayenzani.
UNumzana Simayedwa Manginyeza ukusimo esifanayo.
Inkinga nje ukuthi thina abantu siwuthatha kancane. Umkhuhlane ukhona phakathi kwethu uyaphila ende uyasimosha. So asizameni ukuthi sonke lapho esikhona sizame ukwenza into ezifaneleyo kunokho sixwayiswa ngakho ukuthi lapho sivikeleni ngakho. Xa ungazange uthande ukuthi uzivikele ube kwazi ukuthi uyasimoshela. Mina lami bengithanda ukuthi ngithi hayi angaboni ukuthi umuntu ogulayo nguphi. Sengibone abantu abathathu ebembajwayela abathone phambi kwami. Omunye wakhona ungcwatshwe izolo nje.
Kuthi njalo uMnumzana Robert Sibanda laye wethukile okumangalisayo.
Sesisethukile. Sasibona ingazathi into edlulayo kodwa ha sesinanzelela ukubana into leyi iyakhula. Inani liyaqansa. Ngalokhu hayi sesigeza silukugeza lokunga hambi emphakathini nanxa sokuvuliwe ukuthi hayi abantu abahambe mina lemuli yami ngiyazama ukuthi singangeni emphakathini. Nalokho okuthiwa ngama-mask siyagqoka sibili ukuthi angifisi kubana kungabi kube lomunye ongagqokiyo. So hayi siyazivikela sibili. Lokugeza siyageza, lama lemon siyanatha, ambibili sama lemon achisa usinathe.
Udlela evalweni loMnumzana Sibusiso Majazi.
Okubuhlungu ukuthi eZimbabwe kuyinkinga ngoba usizo lwakhona luzoba luncane, njalo angikhumbuli ukuthi banemishini enele ukuthi abantu bethestwe nje, okuseleyo ukuthi kuyoba yibubhinqibhinqi izidumbu. Asazi ukuthi bazowuvimba kanjani or bazowenza kanjani ngoba abanye bazogula beze bezisilele. abanye njalo bazohlwa kodwa ke ayi akesithembe yona inkosi iyezongenela ngoba ngiyibona ubungozi obukhulu kakhulu ezweni lethu lokuzalwa akunamithi akunazibhedlela ezenele ukuthi abantu mhlawumbe begcinwe khona or benzeni so yinto ezwisa ubuhlungu kakhulu leyo
ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 wethusa lezakhamizi edaluka elubhane esobelweni semathebeleni north okuhlala umnumzana Morven Ngwenya
ke zasibili ubona ukuthi konke lapho inkumba ziyageza yonke into iyageza imizila ndani phakathi kwesandla laphakathi kwesandla lezithupha keze sibi ubona ukuthi sekuyarabha kuzwayo yikho ke uzigezela ungajahanga uwemzuzu engakwana 20 minutes isepa madoda isepa isanitizer ngayikhona futhi kuphela iyabiza lapha abalayo mbone ngani ngamadola awemelika ezimbabwe kuzima kuzima ke lapho hhayi abantu kabaphephe i-social distance yona liyana iqakathekile amamaski egqoke watshwe ayinwe
umnumzana Alec Nyathi uthi uzivikela ngendlela eziningi kumkhuhlane we-COVID-19
mina ngizivikela ngokufaka imask nokugeza izandla ngisanitizer isikhathi zonke every 1 hour
udokotela Xolani Ndlovu osebenza empilo hospital uthi kumele abantu bazivikele sonke isikhathi ngoba uyingozi umkhuhlane we-COVID-19
coronavirus ayikabi le-treatment ayikabi le-vaccine so oqakathekileyo yi-prevention so uma kungela sizathu sokuthi uphume ekhaya hlala ekhaya uhulumende angabe eseliftile kancane ama-lockdown measures etc kodwa kusemuntwini lo muntu ukuthi azikhethele yena ukuthi yiphi i-part azayidlala ekuvikeleni ukumemetheka kwalo mkhuhlane so ama-measures ona lana social distancing washing of hands wearing of mask ungabi in a crowd when you don't need to be ungaphumi ungene town when it is not necessary
abantu abaningi abatholakala belo mkhuhlane lo kulezinsuku ngabavela emazweni athiyeneyo ababuyela ekhaya sebehlubheka lapho ababehlala khona
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Umanyano we-MDC Alliance uthi uyasekela abantu abafuna ukutshengisela emgwaqweni ekupheleni kukaNtulikazi. Abathi kumele ibandla le-ZANU-PF lisuswe embusweni ngenxa yokuthi selehlulekile ukubusa ngemfanelo. Umkhokeli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa okhulume loZulu namhlanje kumabonakude kulokhu okuthiwa yi-electronic rally uthe abafuna ukutshengisela ngaphansi kwesihloko esithi hashtag ZANU-PF must go balilungelo lokwenza lokhu. Inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi abantu sebekhathele ngokuhlupheka eZimbabwe ngakho ke sesifikile isikhathi sokuthi bangene emigoqweni besuse ibandla le-ZANU-PF embusweni. Wodwa abakubandla elibusayo bathi lokhu kuyafana lokuginqula urhulumente ngodlame. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga West edale lepalamende lomnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF. USibanda usungula lolu daba.
Ukhulumile umkhokheli wethu u-advocate Nelson Chamisa ukuthi khona okwakuqala kusobala ukuthi khona izinto kuleli lizwe kasamanga kuhle kanti njalo indlela izinto ezimi ngayo kuleli lizwe kukhanya ngani kakusela mkhokheli obukhona okutsho ukuthi ke kathesi sokutshengisa ukuthi sokule vacuum ekhona kukhona okufuze kwenzakale ukwenzela ukuthi ilizwe libe njalo lomkhokheli libe nalapho eliqonda khona wasesitsho ukuthi kodwa isikhathi asikakwani limbiza kayikaxwathi ekwanena sokuseduze kodwa ukukhulumile ngendaba kamhla ka 31 July ukuthi hayi thina njenge MDC Alliance yasikhethi ukuthi khona i-action yokulungisisa ilizwe ivelela ngaphi leyo action kamhla ka 31 July siyayisekela kodwa ngokubona kwethu limbiza ayikavuthwi sokuseduze kodwa ukuthi kulunge
ye baba Thuma uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uSibanda
Mthembo into khona ine since baba lozibuse kwela kithi eZimbabwe into zonke esizenza sizihamba ngento leyo abathi ngesikhiwa ngama democratic tenets okusho ukuthi kona ukuthatha umbuso kumele kube into democratic into esemthethweni into e-constitution eZimbabwe and into yokuthatha umbuso lapha eZimbabwe ongathesi ukuthi kona ukhankase abantu bakuzwisise njengakhona oku abakwenza be-MDC ikubona belama seats e-parliament abalawo ngoba bakhankasa lapho bakhankasa kona baziswa ngabantu ababazwisisayo babavotela ngikhuluma nje umfowethu uMadweko lapha u-MP ebhinga kona futhi ukuthi wakhankasa wanqoba owethu wayekhona ngale ebhinga yiyo indlela eyokungena embusweni naleyo lezi ezindlela esezikhulunywa lezi ezokufuna ukushaya ama-shortcut ngiyathaba ngoba uyasho lapho ukuthi kade kona hhayi akukaziqhwathi vele akuqhwathanga kuyaqhwatha ngo-2023 sesingena ku-NSC yiyo kuphela indlela abangangena ngayo embusweni ngendlela epheleleyo ukuthi be-election nxa kungasiko lokhu sokuphandle kwalokhu hhayi
yabese ukudla ngidla ngibona lokho yeyo kodwa ngasikhangela baba Spanda sibona ngazana abantu bathi bahlupheka okumakalisayo ngakho ke sokumele kwenziweni ngesikhathi esifitshane esilandelayo
into ekhona kudube ngeyokuthi ungakhangela indlela esisiwa ngayo i-value yemali yethu yaseZimbabwe isisitsho ukuthi khona wonke umuntu othengisayo ongabe elalokho azithengisela khona akasakwanisa ukuthi kusasa evuke enike abantu bakhe into yokudla umumo usutshengisa ukuthi indlela emingayo izisebenzi ezihlanganisa izisebenzi zikahulumende ngitsho amapholisa kanye namabutho kabasakwanisa ukuthi imali abayiholayo bevuke kusasa bethengele abantu babo into yokudla kabanamehlo ukubona khona lokho ukuthi sebehluzekile so ngibonanga mina okuyakwenzakalayo ukuthi hhayi abantu bazasukuma abantu bayangena ezitridini bangangena ezitridini umuntu ofuzavuma ukuthi ufuze uhlalwe phansi ngilungisiswe ku-2023 okukhulunywa ngumnewethu hhayi ukhathana kakhulu abantu abangeke baqhubekela phambili ngendlela oyiyo beze bemile lo-2023
baba Thuma
ye Mthembo into ekhona lapha yile emuveni ngapha bese sijwayele into lana esiyithi ngesiNgisi i-populist politics ukuthi kona ngingakuthi kumzekeliso ukuthi kona ngiyakhumbula ngomunye iminyaka uminister of finance at that time wangubaba uChinamasa ekhulumela sithi hayi ilizwe la mali lokuthi sibhadele ama-bonus kodwa upresident wayekhona ngesikhathi lesi umunye ubaba uMgabe wathi fika kwayirali wathi hayi ikela ngichaza abantu wathi hayi akona nto enjalo ibhonasi izabhadala dingani imali kodwa kwananta ukuthi hey kuyakuchaza abantu ngasona lesi sikhathi kodwa kubulala umkhonomi ifeza ngoba leyo mali iyabizavela ngayo so kathesi okwenzakalayo lapha yithi kona lo uhulumende okhona okababa umnangalwa is biting the bullet straight la bayenza lokho notona kubuhlungu kathesi but kusasa kuzagcina sewulunga
lapha sizwe umnumzana Prince Dubeko Sibanda okubandla le-MDC Alliance lo mnumzana Joseph Thuma okubandla le-ZANU PF bebexoxa le-Studio 7 le yi-Studio 7 esaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington lisizwa siphuma kumagakazi athi 909 medium wave 4930 laku 15460 kilohertz short wave singangangeni kusigaba esilandelayo wothi sibone ezivela kwabanye amazwe ngamafitshane Isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 531,000 asebebulewe yi-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Inhlanganiso ye-Africa Center for Disease Control ibika ukuthi sokulabantu phose abafika inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 463,000 abahlolwa batholakala belo-COVID-19 kuzwekazi le-Africa. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Zithithibele izakhamizi zephelandaba ekhumbula lezinye indawo eTsholotsho okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngosika mtanda abakhipha izinto ezesabekayo ezindlini zabo. Benza lokhu ngesikhathi ilizwe lingaphansi kohlelo lokuvalela abantu ezindlini olwe-lockdown kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane kwe-COVID-19. Abanye bayakusola lokhu besithi kumemethekisa umkhuhlane lowo, kube labanye abathi izanuse lezi zenza umsebenzi ozwayo. Abatholakala bele mithi okuthiwa ngeyokuloya bahlawuliswa imali, imbuzi, inkomo, amadonki lokunye okutshiyeneyo. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxe lobaba oziveze ngokuthi ngubhebhe omele izakhamizi, uMnumzana David Mkhabenyana Ngwenya inyanga elodumo. UMnumzana Davis Ndlovu odabuka eTsholotsho legqweta elilwela ilungelo likaZulu, uMnumzana Matshobala Ncube. UBhebhe usungula lolu daba.
Abantu laba abakhona ngabeshoneni bakhipha izinto zonezo ezishoyo ezesabekayo emzini yabantu, babhadalisa njalo njalo kuhlele phambili. Kuthiwa ngosifika mntana.
Singathi khonokho kuqalise nini njalo abantu babhadaliswane khonapho baba?
Ukuthi kuqalise nini angisela qindisi ukuthi kuqalise nini. Into ekhona right now eyenzakalayo akukhethi ukuthi yini, ungaba yimali, imbuzi, donki, inkomo, akukhethi.
Lokho kwakuvele kusuka khona lango 1824 into enjalo yayivele ikhona. Yikho ubona kule ntaba zabathakathi esizinda. Intaba zabathakathi abantu mabe loya kwedlulise bokuvele kusuka khona kudingwa abantu ukuthi kabagezise isigaba ukuze banqabele ubuthakathi bungayiphambili. Kutho ukuthi-ke khona lokho nxa isiga sikhona esinjalo induna labosobhuku yibo abadinga abantu ukuthi abele isincede bantu ezesikhelisela linto esihluphile kangaka. Besebedinga-ke bonabo bantu izanuse zonezo engahamba zidiliza izigazo lezo ezinjalo. Abantu bayaqatsha, abantu bayahlinzwa, baculwe.
Lami ngihle njengesakhamizi ngafika ngathi hayi mina lokhu kangikuzwisisi, kodwa-ke abantu basebejika sekungani kuthiwa lami ngingomunye umuntu mhlawumbe olezinto oyala ukuthi mhlawumbe izinto zakhe zikhitshwe. So ezinye izakhamizi zase zingani azisakuzwisisi khonokho. Ma ngangibona konke kusenzeka ukuthi abantu bazokhitshelwa, kuthi ma ngase kukhitshiwe kube sekuthiwa kuzofakwa izikhonkwane elayinini mhlawumbe eziyi-4 ekuqaliseni lekugcitsheni ngapha bese kugejelwe esinye emgodini. Mina ngazibuza ukuthi konke lokhu kwenzelwani.
Ikhulume legqwetha lethu lapha ubaba Matshobala Ncube. Baba Ncube, emthethweni kuthwani nxa sikhangela khonoku-ke okwenziwa ngabantu labo?
Umthetho uthi wona nxa uzahamba usithi ubani ngumthakathi, ubani uyaloya, into engavumelekile leyo. So abakwenzayo khona lokho besebenzisa umthetho uthi wona into okuthiwa ngama-unnatural means. Engibona yikho abakwenzayo lokho. Ngoba angithi bathi bona bayangena emoyeni bese besithi lo muntu ngumthakathi, lo ulezinto zokuthakathi, ule nyoka ulandelani. Umthetho awuvumi konoko, ngoba nxa usenziwa konoko uhlukumezwa uZulu. So okuqakathekileyo yukuthi abantu bonabo abangabe be-affected by ukwenza kwalaba abantu bahambe baye emapholiseni aseduze kwabo ukuthi baye bike ukuthi hayi nako kwenzakalayo nxa sibuzisisa abazi umthetho bayatsho ukuthi lokhu yikwephula umthetho so labo bantu kufuze ukuthi babotshwe.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke besixoxa labantu abatshiyeneyo ngokwenzakala etholojo okulezanuse ezibizwa ngokuthi ngabothika mdanda. Kuthiwa ke bangena ezindlini zabantu bephendlaphendle bethola izinto ezitshiyeneyo kodwa abanye abantu bakusola lokho. Okwamanje sokuyisikhathi sabatsha.
Kudibana kuhlelo lwabasakhulayo, ngingumike wobe. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha mayelana ngokulwisana okwenzakalayo kumabandla aphikisayo phakathi kwebandla le-MDCT ekhokhelwa ngu-Dr. Thokozane Khuphe lebandla lika-Advocate Nelson Chamisa i-MDC Alliance. Kuhlelo silo ahlifunye ingcwethi kwezombusazwe uNajon Ndlovu oncintise kukhetho luka-2018 ezimele yedwa kanye lomnashi Mtutsa webandla le-ZANU PF. Saqala lo mbono kaNigel asizweni ukuthi yena uthen.
Mina ngibona kuyinto engekho right ngoba abantu bathi bevota babevota besithi i-MDC izancedisa abantu kodwa kwakathesi sokukhanya ingane la i-MDC layo ena ot kodwa sizabuyela futhi sikhulume ngendawo yokuthi kwathiwa kukhampeni abantu zasibatshela ngamaphathi abo kathesi sokuyenzakala ingxaba ngoza yona le zikhona emaphathi abantu sebeqalisa ukukhuluma kodwa abantu bathi betshela ukuthi hayi dinganini abanye abantu elingabafaka abanjengama-independent candidate abanjengamanye amaphathi kube ne-diversity ku-politics ezimbabwe ayikhona lokhu okwenzakalayo ukuthi kule ZANU PF nama-NDC.
Ukulwisana okukhona phakathi kukamakhuphe loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Kuyathinta impilo yomuntu wonke and kathesi kuyathinta even thina khonapho kobulaya ngoba indawo eziningi siyahlupheka ngendaba yamanzi ngapha abantu bayala e-parliament ama-MPs they are being recalled.
Hayi, siyabonga Nigel. Ngesingene kungqoqo esenzelo ashifunye ingcwethi kwezombusazwe
abaqhubekayo asilale lokuthi ngositami sinazi ukuthi ngobasa lokuthi ngobani bese kufuneka ukuthi lize lilunge kuyangelesi uhambe phambili.
Sike sayenza ingxoxo labanye abasakhulayo bona bathi ukulwisana lokho okwenzakalayo kuyaveza sobala ukuthi sokuyisikhathi sokuthi njengelizwe siqala ukukhangela amanye ama-options hhayi ukuthi sivotela abantu based on i-political affiliance. Ukubona njani lokho?
Okuyiqiniso because i-community made i-elector managers ayo and my-elector managers akumelanga le-elector managers based on political party ozabavotile political party but wavotile umuntu ozabamela.
Ubona ngani ukulwisana okukhona phakathi kwamakhuphe kanye loChamisa kuyathinta na impilo zabatsha elizweni?
Bona ba-right wing-ana because bona balitelani position thina asileli position because asilani layo i-position ye-opposition ngeke ibe yiyo ezaletila okungcono ezimbabwe ukulwa noku-expose into ezinge-corruption ikokuzenzisizelesanduku.
Hayi, siyabonga Phunye. Asizweni ukuthi abatsha abakubandla le-ZANU PF bakubona njani lokho? Sixhume uMnashe Mtutsa.
Ngifuna ukuthi ngithi mina kubandla le-MDC whatever information abayikhona ithi beusuku ngoba kukhanya ngani kulokulwisana okuhlanganisela ukulwisana kokuthi ngubani okumele bevuye okukhokhela lelo bandla. Sithe singena ku-2018 election thina njengebandla le-ZANU PF sikhuluma ngendaba ye-unity to unite the nation so that we can rebuild the country that we want. But unfortunately ngendlela esiyibona ngayo i-opposition yankhona okumele ibe concentrated on holding the government to account is not done that.
Hayi, siyabonga Mtutsa. Zulukandaba, siphinde salicela ukuthi lisithumezele ama voice note ku-WhatsApp likhuluma umbono wenu mayelana ngalolu daba. Asizweni umbono ka-Dr. Nandlovu, umlaleli we-Studio 7.
Asokwenziwa nguThokozane loChamisa bonke bobabili mina amboni ingqubekela phambili ngabantu abadinga ukudla ngoba abadingi ukusiza abantu elizweni kodwa abadinga ukuthi bazisize bona.
Siyabonga Ndlovu ngokusipha umbono wakho. Hayi, Zulukandaba, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Asihlanganeni kuhlelo Big Connection lilami uMikeove ngolwesibili lapha emsakazweni we-Studio 7. Olivalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMikeove. Thokoza omuhle, bye bye.
Siyabonga kakhulu Mike. Okwamanje sike sithethe kancane sinike linkundla uNtukamelinkomo kukholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Siyahlangana njalo zihlobo zenkosi ezithondekileyo. Ngilibingelela ngalokhu kuhlwa kwanamhlanje. Ngithemba ubana lapho elikhona selilindele ukuthi lizwe ukuthi kambe ilizwi lanamhlanje lithini. Lona esilithola encwadini ka-Exodus yeTestamenteni elidala isahluko sesibili, indima yamashumi amabili nantathu kusiya ekupheleni kwayo eyamashumi amabili nanhlanu. Lapha okufundeka khona kanje. Kwathi sekudlulile izinsuku eziningi inkosi yaseGibhithe yafa, abakwa-Israyeli babubula ngenxa yokugqila bakhala. Ukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu ngobugqila babo. UNkulunkulu wezwa ukububula kwabo. UNkulunkulu wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama, no-Isaka, noJakobe. UNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. Ilizwi lanamhlanje likhuluma ngokukhala kwabantwana bakwa-Israyeli bekhala kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu esenze ukukhala kwabo kwenzani. Leli lizwi lingikhumbuza kumbe lingifundisa lokhu engikuzwayo, ukusa kwamalanga phakathi kwabantu. Abantu ikakhulu belizwe lakithi lakwamanye amazwe mhlawumbe bayabubula, bayakhala, bakhaliswa izinto eziningi. Abantwana bakwa-Israyeli kuthiwa bekhaliswa yibugqila. Ngabona ubugqila lobo basuka baba bukhulu kakhulu ngemva kokufa kwenkosi le eyayibabusa. Kuthiwa bakhala kakhulu, ukukhala kwabo kwenyukela uNkulunkulu. UNkulunkulu wezwa ukubukula kwabo. Lapho okhona njoba ngisitsho nxa ngena phakathi kwabantu, ngizwa abantu bekhala ngezinto eziningi kakhulu. Ingazake ngizibalise ngizicede. Abanye baze bathi lethemba kabaselalo ukubana izinto ziyakulunga yini. Eqinisweni ukuthi nxa abantu bebubula bekhala phambi kwaJehova, uNkulunkulu uyakhumbula isivumelwano asenzayo mhla edala lesi sizwe. UNkulunkulu uyezwa imithandazo. Kuthiwa insuku zase zinengi. Babedweka abantwana bakwa-Israyeli, mhlawumbe belala bengadlanga, bengatholanga amanzi okunatha, imisebenzi ingekho, bephelelwa langamacebo ngenxa yokuthi ngabantu benyama. Bakhala kuNkulunkulu ukubana uNkulunkulu akukhumbule isivumelwano owasenza labo khokho bethu usifaka kule ndawo esikuyo. Asimbizeni uJehova alalele ezwe. Siyakhala njengesizwe, siyakhala njengezizwe, siphakathi kobugqila yabezinto ezingasikhululiyo emakhaya, emisebenzini, emigwaqweni. Labesihlangana khona izililo zodwa, abantu kabakhululekanga phakathi. Abanye bayajabula mhlawumbe nxa besibona singaphansi kwezinyawo zabo, kodwa nxa sibubula kuye umdali wezulu nomhlaba owazi konke, aze azilinwele zisemakhanda ethu, uza kusilalela. Kabadanisanga abantu bakwa-Israyeli, kuthiwa wezwa uNkulunkulu ukububula kwabo, wakhumbula isivumelwano sakhe no-Abrahama. Kuthe ekugcineni uNkulunkulu wabona abantwana bakwa-Israyeli wabanakekela. UNkulunkulu kasinakekele phakathi kobunzima lobu, imikhuhlane lakho konke okusikhathazayo, asikuthwaleni sisuke sikuye. Uza sinakekela, kudani labo abangathandi ukubona abantu bephuma ebugqilini.
Akuyiphethe mfundisi.
Asikhulekeni Baba Thixo, ingcwele sikhululeke, siyabubula kuwe ngoba abantu benyama bengafanani lawe, bayakhohlwa, abanye bayasinyokoloza, kodwa wena uthembekile izikhathi zonke. Egama kaJesu siyakhuleka, amen.
Lolove kuluhlelo vuselela umoya, silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
siyabonga kakhulu uJaren Dala Ntukameni Khomo. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lolamhlanje. Oliver Lesayo ngoGibbs Juven.